sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 21 kuNcwabazi 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje.
I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
Umnumzana Nelson Chamisa ucela abantu ukuba bevotele ibandla lakhe kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho olukhulu. Kuvinjwa isikwicamfundo sakwelebhilithane ukuba singene kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Uchamisa wethule amazila namuhla emhlanganweni wakhe omkhulu ugqiwa umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu.
I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
Uchamisa uthe kumele abantu bevote ngobuningi njalo bevikele ivote yabo.
We are there in the village, we are there on the street, we are there in the farm, we are everywhere. We are a party for everyone. We are going to unite Zimbabwe for everyone. We have a new leader for everyone.
Uphinde wathi iZANU PF isebenzisa izinduna ekuzameni ukuthusela abantu emaphandleni.
The ballot paper, he has even rigged the alphabet. He is M and C. I must be number two. He has put himself at the top on the other side. Why? Because he knows that the writing is on the wall. Mene, mene, teke, fasi.
Kodwa ukubandla leZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ngasoze anqobe uChamisa ngoba belengqwele yezombusazwe umongameli Emmerson Mnangagwa.
Ibandla leZANU PF likhangele lizanqoba kukhetho lololuzayo. Siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe balethemba ngokukhokhela okukhona khathesi, balethemba ngemisebenzi uhulumende aphezukwayo. Sibe lezulu elihle kakhulu lonyaka. Uhulumende ukhiphile ama-inputs wanika bonke abalimi. Asisobandla eliphombukulenga emoyeni. Asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli. Silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli.
Omunye osekela i-CCC umnumzana Nkosana Mpofu uthi ulethemba lokuthi uChamisa uzanqoba.
Hawu kanti sinqoba la isilayo thina. Njengoba ubona simile lapha sizimisele kakhulu ukuthi kanqobe. Ngoba sesidiniwe ngaleli qembu elisibusayo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Talent Ngwenya, yena othi uChamisa enganqoba kumele ase amandla ombuso ezabelweni.
Understand ukuthi if ma ufuna ukwenza amaphepha akho and everything fast, so mele ngiyiharari. No, imizwa kumele ngalisebenze kanjalo. Ungaziyo kuliphilize, for an example, ngaya emakhelwane lapha eSouth Africa. Akumelanga uzwe ePitoli ukuzwenza amaphepha, eJohannesburg enza amaphepha. So lami ngithi kumele amaphepha enzwe at my region, lapha engikhona, district level.
Umhlangano wanamhla ungenwe ngabo zohlula ukhetho abagoqela okwaba ngumongameli wakele Mozambique umnumzana Joaquim Chissano. Imele isithu 7 iseHarare nomnumzana Ndlovu.
Kuzenjalo elezimapolitics selivimbe usikwicamfundo Stephen Khan wakwelebhilithane obefisa ukwethekelela elizweni leli. Umabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uKhan umiswe esanda kungena elizweni wehluleka ukuchasisa ukuba udingani. Kubikwa ukuba lokhu esezandleni zikahulumende emagcekeni endizamtshina eRobert Mugabe International Airport. Sekhulekile ukukhuluma laye ngodaba lolu kanye labasesikodlweni seBhilitane eHarare. Sinoku sikudaba olufanayo. I-commission elawula ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, iqale namhla ukuvula indawo zokuvotela kobulawayo lapho bafake okuzasetshenziswa ekuvoteni kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala endaweni ezijeneyo elizweni lonke. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu sokulungiselela ukhetho oluzayo. IZEC isilungisa indawo ezichiyeneyo okuzaqhutshelwa khona ukhetho lolu. Kukhangelelwe ukuba kuzakuba lendawo zokuvotela ezedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lambili, i-12,370 elizweni lonke. IZimbabwe Electoral Commission ithi sebedinde amaphepha okuvota edlula izigidi eziyisikhombisa. Bisa 7.1 million kulabantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha lengcwenye 6.6 million ababhalisele ukuvota ngolwesithathu. Abakubandla elibusayo bathi izandla seziluma. Umnumzana Kudakwashe Musanga okhokhela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Forever Associates Zimbabwe uthi inhlanganiso yabo isithumele abazahlola ukhetho endaweni ezichiyeneyo.
Sebenzisile abantu ababesincedisa nje phandle befake i-desk yabo 300 meters away usuka ku-polling station. Lokho kukhulunywa khona ngumthetho ukuthi siyavunyelwa ukuthi sifake i-desk yethu sikhangele nje ama-statistics ethu ukuthi abantu bethu esebakhombisayo ukuthi bevotele iZANU PF bangaka ababuyileyo.
Amalungiselelo okhetho ahamba kuhle kuzo zonke indawo zelizwe. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Gift Moyo osesigabeni sephelandaba chabalala uthi uluhlu lwababhalisele ukuvota alukabi khona.
Hayi, mina ngivotela eChabalala preschool bazinyamangana, amabizo lokho angabi khona, angikwazi ukuthi kwenzakalani.
Ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lolu kulenhlanganiso ezizimeleyo lazo eziyabe ziluhlola. Enye yazo iZimbabwe Election Support Network emelwe kobulawayo ngumnumzana Thembelani Dube.
Ama polling stations amaningi esike sahabhoda nje sikhangela sibafica ukuthi imaterial sebeyitholile. Ama polling officers akhona, ama police officers ayiwakhangela ukulondoloza lezo mpahla ezikuyileyo akhona.
Kusenjalo kulabanye abahambe emthethwandaba namuhla abagoqela umnumzana Musa Khikha owaZimbabwe Human Rights NGO Forum, umnumzana Arnold Tsunga okweyinye njalo inhlanganiso elwela ilungelo loluntu, labanye abaliswe yiZEC ukuba bahlole ukhetho lolu. Bafuna ukuba yingxenye yabahlola ukhetho lweZimbabwe. Bazabuyela emthethwandaba kusasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo bathi abesabi lutho njalo baledlabuzane lokuphatheka ngokugcweleyo kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edala lephalamende kanye lamakansila ngolwesithathu. Kubika uTaboka Ncube.
Intsha ithi iledlabuzane lokuba phakathi kwabantu abazakhetha inkokheli zelizwe ezigoqela abatsha abadinga ukuvotelwa ezikhundleni zamakhansili lakuphalamende. USithabile Gandhi osezimnyama eMangwe uthi intsha izasukuma ngobuningi ngolwesithathu.
Ulutsha lukhululekile. Lokhu kubangelwa ukuthi amaphathi ahlukeneyo abhoda ngezindawo lezindawo ezichiyeneyo bengancindezelwa, bekhululekile ukuthi bakhulume lomphakathi ezigabeni ezehlukeneyo. Ulutsha Taboka baledlabuzane. Ikakhulu abaqalayo kwezokhetho esithi ngama first time voters.
Umlongisi Janeiro owebandla le Citizens Coalition for Change eWange Central uthi abasakhulayo balenjabulo enkulu ngenxa yethuba lokuvota abalitholileyo. Uthi baza kuyavota njalo bavikele ivoti yabo.
Siyajabula, siyathokoza the outcome esiyibonayo for these elections from the previous elections aka 2018. Khathesi kutshengisela amayouth amaningi abambene and atshengisela ukufuna inguquko, and abaningi baphume ngobuningi babo siyarejista ukuvota because they want change.
uMoses Langa ongumgcini sihlalo wabasakhulayo bebandla lezano PF eZansi eMandebeleni uthi abasakhulayo abala kwesaba njengoba kungeladlakele olwenzakalayo.
Sikhangele vele ukuvota and sivote ngama numbers kakhulu and even ungakhangela ama numbers ethu abanje sileyo ontanga bethu banengi and ungakhangela futhi kuma meetings rallies zethu esiwayenzayo around the province ezadresa ngomongameli ezadresa ngamaleaders amanye abontanga babuya ngobuningi babo ukutshengisela kubana bathakazele kakhulu ibandla lethu lezano PF and siyakwazi vele ngokhetho lolu sizanqoba siye phambili.
Ekhuluma le Studio 7 ekobulawayo uRopa Fadzogava osekela ibandla le-CCC uthi loba abantu bengahlalisekanga bengazi ukuthi kuyini okungenzakala ngalesi sikhathi sokhetho intsha ezinikele ukuphatheka kulolu khetho. Abasakhulayo abazavota ngobunengi ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingudaba kancube.
Phambi kwakusasa eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhulu olwama-harmonized elections abephithizela amabandla ezombusazwe egcwele indawo yonke. Isitudio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala ezigabeni ezijeneyo ukuthi ukhala ngani njalo abafuna ukumela izigaba lezi bathini. Asizweni ukuthi intethelo ezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Panda uthini nalaba akhulume labo.
Isigaba seBulawayo North sesisikhulu kwamagama kulandela kwenziwa kwemingcele emitsha eyadejwa yiZimbabwe Electoral Commission. Abahlali balendawo bahlutshwa ngokuthi yeneyo uNkosikazi Felicia Dube ohlala eKingsdale ukhala ngamasela.
Sithele nzima kakhulu lapha eKingsdale silodubo lamasela abasithwalise nzima sivuka sitshontshele izinto. Amasola bayathatha besifisa ukuthola uMP ongasincedisa sisize kulolu dube esikhanyelane lalo.
Kuthi-ke uNkosikazi Mia Ndlovu ukhala ngokuswelakala kwamandla kagesi emahatshula.
Mina ngifisa ukuthi sibe lamanzi lamagetsi. Impilo yangikhona ilowa kula mali. Sifuna imisebenzi, sithole imali, sihambise abantwana esikolo, vele imali zangikhona nganini. Sitholakale.
Amanzi yahlupha kulesi sigaba ahamba njalo nje. UNkosikazi Maria Munyoro uyakhala.
Nabaningi asila amajoji, abanye bangcono bayaphila kumajoji. Thini yathi vele ufake amapheli akwangu-4 one week amanzi. Uyabonga sethu.
UNkosikazi Naledi Ndlela ugcizelela amanzi kaMaria.
Ungananzelela kakhulu nxa amanzi ebuya khonaphana abantu basebefile ngesikhathi sona lesi amanzi abengcolile. Abantu basebefile ngoba babesesaba ukuthi amanzi anjani azahamba. So sikhathazekile kakhulu ngendaba le yamanzi.
Ozamelayo ibandla leZanu-PF umnumzana Nkosana Mkandla owayehlala eMelika kodwa waphenduka ekhaya uthi udubo lwamanzi luza liqedwa libandla lakhe.
I-constituency yeBulawayo North silama-neighbors anjenge-Barberfield. Amanzi ayahlupha kulamanye ama-flats vele ukuthi amanzi afiki phezulu. That's why in the past week besizama ukubanika i-relief sibathumezela amabhawuza. But into ezinjalo they are temporary solutions. Thina iZanu-PF sibuya nama-permanent solutions. Njengoba ubona ukuthi singakhangela igwayishangani lake lesiba completion. I-pipeline leyana iyadonsa iyabuya funapha ngaphi koBulawayo. Ingafika, those are permanent solutions ezenzani ezizanika abantu koBulawayo i-relief.
Umfundisi Frank Mhlanga we-United Zimbabwe Alliance uthi abantu abavotele yena le bandla lakhe ngoba abanye sebehluleka.
EBulawayo North abantwana ama-youth abalamsebenzi batshona besifa bebulawa yintshengu. Sizakuqeda konke lokhu njengombuso we-United Zimbabwe Alliance Party. Mina ngingu-MP weBulawayo North Constituency. I'll make sure ngizayenza ukuthi la siyangena abantu bathola inhlala kahle. abantu baphile kahle elizweni bakhathele ngakho konke lokho bekusenzakala 43 years yonke le lo 23 years yonke le kwangena futhi okunye abantu bakhathele lokuthi bavota futhi 2018 kodwa wana la magama khona awayenzanga lutho
ozamela Citizen Coalition for Change unkosazana Minenhle Gumede uthi uzasebenza gadalala ukuthuthukisa ezemfundo lokufaka amapolice amaningi esigabeni
ngizakhangela ukuthi esigabeni sonke siyenelisa ukuthi sithole imfundo e-affordable for abantu bethu ikakhulu lezindawo ku-constituency ezidinga ukuthi sakha ama-government schools ngoba abantwana bahamba umango omude ukuthi bathole izikolo zikahulumende ezinye izigaba zethu azila ma-police base aseduzane kuzayakhiwa i-police base ikakhulu emahatshula
asaziyiziyo zalankomoni kukhethwe lwangolwesithathu namhla kekuyilanga lokugcina lokukhankasela ukhethwa okusemthethweni ngiyimele Studio 7 igama langu-Ezra Jesus Bani.
Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangela ezivela kwamanye amazwe kamafitshane. Amagqwetha kamnumzana Donald Trump wayengumongameli wakule Melika akhulumisana leziphathamandla zentilongo ye-Fulton County eGeorgia ngokuthi uzahambiswa nini kuleyo ndawo njalo uzaphathwa njani njengoba engumuntu owayekhokela ilizwe leMelika. UTrump labanye bakhe abafika phose amathumi amabili betheswa amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Bakhala abazali abalabantwana abalesifo se-cerebral palsy abathi kunzima okumangalisayo ukubenzela konke abakufunayo. Abezempilakahle labo bathi loba kunjalo balakho ukuphathwa ngemfanelo abantwana abalesifo lesi, kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi isifo se-cerebral palsy sibangelwayo kungathuthuki kuhle kobuqhopho ebantwaneni okwenza abalaso behluleke ukuhamba bengasekelwanga. Uphenyo olwethulwa ngucamfundo Edfinkenflagan labanye bakhe ngomnyaka ka-1996 kugwalo abaluphanyayo ke enkundleni yengxathi zezempilakahle eye-Semantic Scholar lwaveza ukuba abantwana phose ababili phakathi kwabazinkulungwane balesifo lesi semaphandleni ke eZimbabwe. Beveza njalo ukuthi abafika phose abathathu lengxenye phakathi kwabazinkulungwane batholakala ke emadolobheni balelesi sifo. Abantu abantwana balesi sifo bathi bathwele nzima ngoba kwesinye isikhathi kuyabasinda ukubanakekela ngendlela edingakalayo njengoba bedinga ukuncediswa ngakho konke empilweni. Unkosikazi Lindiwe Siziba ngomunye olomntwana olesifo se-cerebral palsy.
Ukuhlupheka kwethu akupheli ngoba noma izihlobo sebesilothi lethi umntwana wakho lo okhasayo ukuthi babe sebemkhipha amaphampa babe sebemenza babona ungumsebenzi onzima and abamkhawunti futhi kulo muntu.
Unkosikazi Siziba uthi kuyabiza esikhwameni ukuba lo mntwana olalesi sifo.
Impilo yomzali ole mntwana ole-cerebral palsy inzima, very hard. Emashalenzi athi sefakayo kungela khonapho wena sukhangelena kodwa ulabanye abantwana futhi abafuna udoni ubabone.
Umnumzana Time Baluwa umqondisi we-Lush Zimbabwe egcina abalelisi simo se-cerebral palsy, isimo se-autism lesimo se-Down syndrome uthi sebebone ukuthi indlela enhle yokunakekela abalezimo ezinje ngeyokuhlalisana labo lokusebenzelana nalabo ikakhulu besezindlini.
Live together with them and include them meaningfully in every
lingaphongi kuhlala labo kuphela kodwa libanikeza ithuba kungaba endlini emsebenzini lakunhlanganiso ezijiyeneyo bambe lani ndawonye la
othe kuqhakathekile ukuba bethole uncedo lwe-therapy lokunye okungabasiza.
Yes, like Zimbabwe we've got occupational therapists and physiotherapists.
Silama occupational therapists lama physiotherapists asebenza engena la kuZulu kuhlanganisela emizini efana leGlenora eDzivaresekwa eMbare Marlborough lezinye.
Osakhulayo uEsnard Pyatt uthe ngozwelo alalo wakubona kufanele ukuthi asebenzele abantu abalezifo lezi ephathisane labo noma kungelanhlawulo.
I noticed that and realized as well that they were
ananzelela ukuba abanye babo babecina bechiya izifundo zabo abanye njalo behlukumezwa ngazitshela ukuthi lami ngingaphathisa.
Unkosazana Chipo Msoro oyi-occupational therapist uthi kuqakathekile ukuba abalezifo ezinje befundele ukwenza konke abakufisayo.
So this includes activities of daily living.
Sinikeza i-community based therapy ngokufundisa abe home based care labazali babo ngendlela zokubanika i-therapy ngekwabo belapho abahlala khona.
Inhlanganiso yeLashi Zimbabwe inceda abantu abaningi abalezifo lezi. Ngiyimele iStudio 7 Harare, nginguMark Peter Ntambe.
Amabandla amakhulu ancintisa kukhetho olukhulu luza kuqhutshwa ngolwesithathu athi aselungiselela ukuvotela amakansela amalunga edala lepalamende lomongameli. Kubika uNokutaba Dlamini oseVictoria Falls eMatabeleland North.
Unkosikazi Sethulo Ndebele okubandla le-Citizens Coalition for Change CCC ngomunye wabamelele ukhetho lolu.
Siyabhoda abantu bakhala ngemsebenzi ukuthi khona labo bese bekhathele egoli kabahlalanga kuhle. Bafuna ukuthi khona bathole imisebenzi khona lapha ezibhedlela. Kuyaswelakala ngitsho le ambulance uze kuthiwa kuqala kufunakala imali eyokuthi ikususe etholotho ehospital ikusa empilo. Thina njengebandla le-CCC sithembisa impilo for umuntu wonke, sithembise imfundo for umuntu wonke ofanele ukuthi ngabe uyafunda.
Umnumzana Richard Moyo, umgcini sihlalo webandla lezanu PF esabelweni seMathebeleland North, uthi sebegqibile umkhankaso wokhetho oluzayo.
Sebemele kuphela nalama days kusukela kusasa babe kudeploya ukuthi ama-polling agent elala kuma-stations kusasa ngoba ama-stations ethu avulwa ngo-7 ekuseni nge-Wednesday. So ukuze belala sebekhona, I think they will be deployed by izeki lama-parties. They deploy abantu abazabamela kuma-stations angkhona. Otherwise, konke we are more than ready. And siyasuthiseka ukuthi sesakhuluma labantu, abantu basithembisile ukuthi they will vote resoundingly for ZANU-PF.
So oncintisa ukumela uZulu edalele ephalamende eWange West ekubandla le-MDCT umnumzana Somveli Dlamini laye uthi sezingabotshwa.
Kuma-polling agents fakile ama-polling agents indawana yonke nje ye-constituency ngaphandle kwendawo ezilutshwana ezinzima ukuthi siyefinyelela kizo. Njalo asenelisanga ukuthi sifake ama-polling agents wonke adingakalayo ngenxa yezizathu ezithize, kusukela kuma-resources, kusukela njalo lekuhambeni amanye ama-constituency ama-polling stations akhatshana.
Ozancintisa eWange Central ekubandla le-CCC umnumzana Daniel Molokele uthi sebelungiselele umsebenzi omkhulu.
Umsebenzi wethu ukhankasa uhambe kakuhle, akuzange kube lokulwisana kumbe udlame. Ngakho-ke siyakubonga khonokho ukuthi lapha eWange kulokuthula. Ama-polling agents lawo so far sibhizi ngomsebenzi wokuthini siwadeploye, konke kusahamba kakuhle, akula ma-complaints.
Abantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6,6 million babhalisela ukuvota kukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ngomanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokhetho olukhulu oluzayo eZimbabwe.
Ibizo ngingu-Witness Dube ekade engusosiba wezokuphumiswa kwemibiko kubandla le-MDC. Okwamanje nje sengililunga le-ZANU-PF elingela okuthile engathi ngiphiwe ukuthi ngikwenze ngaphandle kokukampenela ibandla lezanu PF. Bakithi engikubone kuzanu PF kuma rally angu 6 engiwahambeleyo kungitshengisele nje ukuthi ku-opposition hayi kusasemnyameni kusakumnyambambile, ikhatshana kakhulu i-opposition ukuthi ibe ngakwanisa ukuthi ibuse ilizwe yenze ngcono kulezanu PF. Ngoba ungakhangela inhlelo zezanu PF, indlela okuhlelwa ngayo amarali, indlela ibandla lakhona elihlele ngayo indlela elibeka khona sobala inhloso yalo esingathi iagenda ebantwini. So akungeke nje kwafa kwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu babone ibandlela ezantu yosekuphumile embusweni, ngoba lenza kuhle kakhulu, liyabeka inhloso zalo kuhle, ubukhokheli balo buyakwazi ukukhulumisana nabantu, kanti njalo buyakwazi ukugcina abantu, kanti njalo bulombono oyakude ukuthi kungasilo daba lama sanctions lo leZimbabwe ngabe ngelinye ilizwe elimangalisayo elabantu abaphila impilo ecwebezelayo.
Nginomthandazo esizalwane saseZimbabwe sise India. Ngithemba wonke umuntu khathele. Wonke umuntu khathele, ngiyathemba ukuthi overseas osekhaya osebenzayo, amateacher, amanesi, nabo bonke abantwana beZimbabwe abasebenza nabangasebenzi. Ngitsho neingane nje nabantwana sebekhathele ngomumo oseZimbabwe up to date. And ngiyathemba ukuthi sonke nini siyakwazi ukuthi ukuze sitshintshe isimo lesi esisekhaya, kufanele senze into eyi-one. Kufanele siphumene sonke ngobuningi bethu siyoyenza utshintsho, siyenze umehluko. And ngiyakwazi ukuthi iningi lethu lizathi akuyarigwa noma singavota awenze umehluko. Try at least indoda ifizamile, zama ukuyenza umehluko, noma kungayehlula nje, noma kungayehlula uyabuziqhenya ukuthi uzamile. Ubazamela abantwana bakho, ubazamela abazukulu bakho.
Thethekele ukukhulumayo u-energy toti bavulelwa amacala, kodwa namhlanje abazange bebotshwe. Njalo siyabona kulo kunqatshelwa kwentatheli izindaba ezifana lo Chris Maroleng wakwele South Africa osebenzela iphephandaba elizimeleyo ngentathelo zindaba ze-Studio 7, okungekho emthethweni konke khona lokho ukunqatshelwa kwentathelo izindaba. If ukhetho kuzoba lukhetho olukhululekileyo, kumele intathelo zindaba zivunyelwe zithaphe lazo izindaba, nothi sibone laba abayibo abalobudlelwano lobongameli babasebenzela amaphephandaba kahulumende, kuyibo abavunyelwayo. Njalo kukhona okwenzakeleyo i-postal voting, lapho sibone amapholisa bephoqwa ukuvota phambi kwabakhulu babo. Okungekho emthethweni kanjalo, siyazi ukuthi ivoti yakho, ifihlo yakho, and abamabandla aphikiswayo bengavikelwanga ukuthi labo sekusenzakala i-postal voting ukuze bethumele labo ezabo imhloli. Kho engubonayo mina ukuthi ukhetho impumela yalo ivele izaphikiswa ngabaningi, akusoze kube lukhetho olukhululekileyo ngoba umthetho lemthethwandaba akusebenzi ngokufanayo.
Ye, laba ngabanye abasithumezele amazwi abo khonaba bekhuluma ngezokhetho. Sike singene-ke kuFacebook yethu VOA Ndebele, liyawazi ukuthi kumele lenzeni sonke isikhathi. Ingakhohlwa njalo lokuthi phela kumele lithande ipheji lethu, thande kakhulu, kwenze ukuthi ungene uhlale ukukhangela ukuthi kulani. Ulakho ukuthi uposte njengabanye abapostileyo lamhla-ke, sibone-ke ukuthi kulobani. Fred Nyoni uthi kawini undoda, kawe wini emakhaya phela uThamisa bakithi, ngoba emadolobheni siyakwazi ukuthi i-game over, kodwa emakhaya lapha kungaba nzima. Kuzobuya-ke uPhesi Chimbe uthi hhayi, bakithi libusa ibandla leli selisithwale lisenzima, akube lo tshintsho kwele Zimbabwe. Kusebuya njalo lo Brian Nkosi uthi ngangena umfana kangene, asivoteni sibone ukuthi sikungenzakalani. So uzobuya-ke uLuckness Mdluli, uLuckness uthi kade sike ngikukhumbuza kudala laphana, on your marks get ready go, we are ready Zimbabwe. Kutho njalo ubhale ngesilungu lapha-ke, liyavunyelwa ukuthi libhale phela nangesilungu nxa lifisa, kodwa phela kukhona ikhasi lesilungu. Kuzobuya njalo uMambo Ezibusiso uthi I can't believe ukuthi kusasa sibili sabe sile Zimbabwe entsha nxa sokungene umuntu omutsha. Siyakuzwa khona ngapho-ke Ezibusiso Mambo, kunabanye abahlekelelayo khona bafaka phela okukikiki esibaziyo sonke. Ye, kodwa sesifika-ke phela emaphethelweni. Lingakhohlwa phela ukuthi kule live talk namhlanje sasixoxa ngokhetho olukhulu oluzayo. Zokhetho lolu luyaqhutshwa ngolwesithathu. Ye, so singakagqiba uhlelo lwethu sike sikhangeleke okuningi. Oluvalelisayo-ke ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale ngiphelele isikhathi. Siyabonga kakhulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.